Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kuLwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni njengeCanada.
Kulabo dokotela labongi abafika 104,000 asebethiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye.
Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu.
Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017.
Umuntu oqoshwe njalo ngumuntu nje okuyenze ubhanyali okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanjondo phakathi.
Kodwa bakubandla lezanu-PF bathi kuyabukeka okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo ye-World Cup kwele Qatar, zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabo dokotela labongi abafika 104,000 asebethiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, uthi iningi labo libalekela iholo eliphansi. USikhosana uthi kuningi uhulumende akwenzayo okukhanga odokotela labonge ukuba behlale eZimbabwe, kodwa uthi baningi abathiye umsebenzi belubhekise emazweni ajiyeneyo.
Kwenziwa ukuthi i-economy yethu izingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke, i-particularly ama-civil servants, kuse kusiba nzima. Iholo lakhona, imali yeZimbabwe izingani i-CD value ayisathengi eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziyangaphi izisebenzi zonke lezi, njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa ifees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni njengeCanada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka, Dr. Sikhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba babalutshwane, bagcina sebebalutshwane, kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lawo ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizokwenatsho.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani, Dokotela Sikhosana?
Hawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment, nemithi ezibhedlela, ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izigulane. Ngalo uhulumende ubeseqalise ukuthenga amaflat ikakhulu eHarare lapho Bulawayo, ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezivela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. I-department e-treasury sebesithe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa izisebenzi ezempilakahle.
UDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, ubexoxa leStudio 7 eseHarare. amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Ngalesi sikhathi ngomnyaka ka-2017, ibandla lezanu-PF labambisana le-MDCT athatha isinqumo sokuthi kumele uRobert Mugabe asuswe esikhundleni. Ibutho lase lihluthune intambo zombuso. Amabandla aphikisayo athi akulalutho oseluguqukile kusukela ngaleso sikhathi ngoba uyazehlulekela uhulumende kaMnangagwa. Athi imali yelizwe isigugudeke okumangalisayo njalo uhulumende wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi eyokulwisana lezanu ibisinde kakhulu. Abantu bese bephethwe lilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha uMugabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe uMugabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwesa. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyaguqulwa le mthetho etshiyeneyo ama-electoral laws kuzobuya lobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile ngoba nxa kuyukuthi umuntu leplani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakala ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu usesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaqeda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelela ezandleni. Yikho asebekubhekene lakho ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Wodwa uMnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF uthi kunenge okubukekayo okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okungenziwa ubhanywa nje okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanzondo phakathi. Khangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka le ngu-40 le ngo-2018 kuzofika namhlanje. Khangela imigwaqo elungiswayo, ukhangele ilokuze amagesi alokhu kulungisa ukuthi benabona abekhona nobuningi bawo. Konke lokwana kuyizinto kube ngathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uthike njalo ayenza nokuthi umuntu esiminvesta abuye ngekhini nxa ebona ukuthina imigwaqo iyalungiswa, nxa ebona ukuthina amagesi anela khona, nxa ebona ukuthina amanzi atholakala, umuntu uyabuya afake imali yakhe. Kodwa nxa into lezizinezi akuna muntu ongabuya nje ufake imali yakhe. So i-Second Republic ibhine a lot civili okuthi umkhonomi uvuke lo.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
akulantombi ngezinto ezokhuluma ngazo na umthetho ama-NGOs lwana nxa usenza into emqoka into engenakugelegele phakathi uyini okwesaba ukuthi idikulede hayi funa yi-NGO ethize ize lapha ukuzencedisa kumbe sithi abantwana abangamankazana ngamaphedi abulawa kunokuthi besebenzisa izinto eziyingcekeza njalo ezingahlazekanga. So mina ngomsebenzi onje imali yadinazi ingena lapha isebenze lokhu yenze lokhu kule mali ye-administration mpela ukuholisa abasebenza bonabana nganilani kule mali ethengizwe kakolo zinalezi naku lapha usemgcekeni kuyini okuyabe kuhlupha ukuthi igibulete ngaphandle kokuthi laba ababuyayo bebuya becabe ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi yona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ibizwe lethu. And then ngiqhayela izibizini ama-electoral laws uyini ongathi ongakuhlela kwaphatha ngoba into zonke zihamba
Umnumzana
Joseph Chuma ukudalela Central Committee kubandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usebiselwe enkundleni yeTwitter kulandela uphenyo olwenziwe umnumzana Elon Musk, umqondisi wenkampani le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. ELeRussia lihlasela ngamandla eleUkraine kulandela ukwehlulwa kwebutho lalo esigabeni seKherson. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. So is the cut, says Amasigo.
Ilamta spoka lo mama Patricia Chabalala kulangaleke kobulawayo. Machabalala unjani mama?
Sikhona kanjani lani khona ngapha?
Hayi siyaphila Machabalala, ye siyathaba ukuthi ungene kuhlelo lamhlanje. Ake sikhulume ngakhona ukuthi abantwana badlungula kulezi nsuku. So kwathini kathi kudala kwakungekho konke
lokhu? Ukuveza lokhu ukuthi sube lobunzima kangaka abantwana bedlungula kuyindaba yemithetho emitsha ukulandela amasiko angashiwo wethu kakhulu. Siphila angamasiko angaqondanga, angashiwo wethu. Le mithetho efakwa nguhulumende nsuku zonke kulo mthetho, namhla kufakwa se-act kulo mthetho lowo, imithetho yangikhona injalo ayikafi ukucina. Ukuthi nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, iyashiya nje isemoyeni. Abantwana bese besitheka ukuthi bavikeleke njani. Unganazelela ubona abantu abadala yibo khathesi abadlwengula abantwana, ngoba abantwana bancane abakandlela zokuzivikela, abazi lutho. Sebasitshela ukuthi bangabantu abadala bengazenzela nje umathanda bazilalelele loba ngubani.
Ye asithi-ke esintwini kwakuvele kuvinjwa njani ukuthi kungake kungenzakali konke lokho?
Esintwini kwakuvele kulo mthetho owawufitha umntwana ngaphonge ugamanqa nje njengakulezi nsuku obona nje umntwana sefithi idedi sehagana lebedi. Njalo abantwana babengaphonge ukuphiwa nje ukuthi kulezi nkomo ezisemahlangene. Abantwana babevikelwa bengabantwana, wonke umuntu omdala umntwana wayengumntwana, wangazange abaphiwe ukuthi ungumuntu omdala. Khathesi abantwana kuthi abadala, umuntu omdala wenza umntwana umuntu omdala. Abantwana babefundiswa kwakule mikhuba, befundiswa kwakule ndlela zokubathoba futhi bathotshwe ukuthi bengaphonga ukungena nje bavukelwe ukufuna ukuba labantu besilisa kakhulu, kube ndlela ezasenziwa ngogogo nabokhokho babo.
So kwathini Majabalala, pho kungavuselelwa njani ngamafutshane konabo?
Kumele kuvuselelwe njengami lapha kobulawayo ngiqalile ukuvuselela ngilohlelo sengiqalile lwamantombazana. Intombi nje intombi engazabi ithethule isilwane, ngikhangela ukuba bihlele emasikweni nokubafundisa iqiniso ngendabu yabo nokuthi bangobani, kumele baziphathe njani, bazivikele njani. Kumele nje wonke umhlaba ikakhulu nje kithi khonapha esikhathi sokulandelela amasiko ethu abantwana bethu bengafundiswa imikhuba engayisiyo, babukele oma-TV babukele yonke into, kumele sibabisele emuva. Ye kuleminye imikhuba yethu engathi itshekile kodwa ungayinanzelela uthi wayisebenzisa yayile njongo yokuvikela umntwana.
Yes, yamuzwa ke lo ngumama uPatricia Chabalala ukhona ngale ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu Machabalala, ungathinela kusasa mama.
Ngiyabonga mntanami.
Salulandela
iwonomsi,
salulandela.
Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba linkwanisile ukungena kuhlelo lwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sikhangele kuGenesis chapter 2 iverse sikhangele u18 size siye ku21. Ngalokho uNkulunkulu wathi akulunganga ukuba umuntu abe yedwa, ngizamenzela umncedisi wakhe. Sehle siye kuverse eka21. Ngalokho uNkulunkulu wenza ukuba uAdam alale. Esemlalisile uNkulunkulu wathatha imbambo zakhe wasevala lapha thethe khona, wasethatha ubambo olulodwa wabumba umuntu wesifazane wasemletha kuye uAdam. Ngalokho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owaqalisa lindaba yomtshato. UNkulunkulu nguye owaqalisa ukuletha umuntu wesifazane kumuntu wesilisa ebachadise bahlanganisa. So kwenzakale njalo, umuntu wesilisa uAdam wathi lolu lubambo lwamabambo ami wayephume kuye. Baningi abantu asebexoxisane lami bebuza ngendaba zomtshato, kuba nembuzo eminingi ukuba kambe isibumbo sikaNkulunkulu ngomtshato sona vele sithini. Nxa pho umuntu selobolile kutsho ukuthi usokungumtshato yini uNkulunkulu awamukelayo yini? Kungaphelela khonapho kuphela kumalobolo, kumbe kuyamele umuntu ahambe aye e-court kumbe sithe ehlanganiswa e-church? Imbuzo eminingi leyo abantu abalayo. Kodwa kokuqala ebengifuna sikuzwisise ukuthi kambe isisekelo sikaNkulunkulu ngomtshato simi njani. UNkulunkulu wathatha ubambo olwaluvela ku-Adam edala u-Eve umkakhe, nguye owaletha u-Eve ku-Adam. Ngakho-ke vele wona umtshato kumele uqalisele kuye uJehova. Kumele kube yinto yokuthi nxa abantu befuna ukuthathana kube yinto ebadonsela kuNkulunkulu, kungabi yinto ebadonsela katshana loNkulunkulu. Siyananzelela njalo ukuthi linto edalwe nguNkulunkulu yaletha ukuthokoza kibo bonke. Siyamhlangana lo babethokoza lapho ukuthi alolu lubambo lwami ethokozela uNkosikazi. Njalo siyananzelela ukuthi kudalwe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu muye wathi umuntu uyaba nxa eyedwa, umuntu ongubaba, umuntu wesilisa nxa yedwa uyaba lesizungu. Wayesedala inyamazana, wadala konke, wamfaka endaweni enhle. Kodwa kwakulokhu kudingakala ukuthi kube nomuntu angamthatha wesifazane abe ngunkosikazi wakhe. UNkulunkulu sedale konke khonokho, wadala njalo le ndlela yokuba bengabi babili kuphela kodwa bakwanise ukuba labantwana, bazalane bande. Siyasinanzelela ukuthi khonokhu lakho abantu sebakuthatha kube luhlazo. Kanti uNkulunkulu wayedale umuntu elemizwa. Khuluma konke lokhu ngenxa yokuthi siyangena kunyanga kumbe ngathi esithi thona ngamalanga angu-16 okumelana lobudlwangudlwangu lokutshaya kwabantu abesifazane ngabo baba. Kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu laba bantu wabalethela ukuthi obaba babathande. Manje obaba bagcina betshaya omama bebahlukuluza, abakho phakathi kwentando kaNkulunkulu. Siyambona u-Adam sebemphile u-Eve, uyathokoza njalo uyakwazi ukuba usethola omunye wakho ozamncedisa ngoba uNkulunkulu athi ngulethele umncedisi. Kazangathi ukulethela isigqili, umuntu omthandayo awumbambi njengesigqili. Ngakho namhlanje lilanga lapho esifuna ukuthi sikhuzo baba ukuthi kambe ungabeki umama isandla.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni baba ngegama likaJesu. Nika obaba abalaleleyo inhliziyo yokuvikela omama. Siyathandaza kulaba ade behlukuluzana, letha ukuthula lokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silesizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje sikhuluma lomfundisi Msilisi Ndlovu. Baba Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, siyabonga babutiwe kakhulu, siyabonga abalaleli bakho ukuthi babe khona kuhlelo bami.
Ye, akubatshela abantu ukuthi uliphi ibandla lezokholo?
Ngisebandleni leBrotherhood in Christ Church e-East Gate, South Africa.
Kunjani ukuba ngumfundisi wena usasemjanga?
Alupho nje uhlupho ekubeni ngumfundisi, as long as usazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile uleqiniso lokuthi ubizwe nguNkulunkulu hayi into engekho nzima kakhulu. UNkulunkulu uyasiza kulokho.
Ye, khuluma labatsha ngakhonoko ke ubizo lwakho.
Ngicabanga kakhulu ukuthi njengalesi sikhathi esiphila kiso, abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe indaba yevangeli, especially ebantwini abatsha, ikhangeleka iyindaba engathi kayisebenzi kahle. Ikhangeleka sengathi yindaba nje engani abayithatha kancane lezi nsuku lento eziningi ezivukayo ezijabulisa abantu and everything. But-ke iqiniso naye ukuthi akunanto esuthisa umphefumulo womuntu njengokuthi azi ukuthi uhamba lo Nkulunkulu every day yempilo yakhe. Number two, njengomuntu omutsha, ikusasa lihlangahlangene ngokungela kuqondiswa nguNkulunkulu. Uzithola usufakwe izinto eziningi ezehlukeneyo. Uzithole usuhlanganiswa nezinto ezinye ezibangela abanye bagcina bethatha imphefumulo yabo, abanye bagcina besezintweni nje ezibafaka enkingeni eziningi kule zinto zezidakamizwa lezi nsuku. Ungakhangela lapha eSouth Africa or nje endaweni eziningi ezikhona, kulabanye abagcina bengene ezintweni ezigcina zibafaka enkingeni la kwi-health, bengasaphili kahle ngoba babalekela ukuthi bacabanga ukuthi ivangeli asonto eliqiniso, bacabanga ukuthi ayisonto yamandla, asonto ekhona ephilayo. Kodwa mina nansi into engiyijoyo ukuthi uyasebenza uJesu, uyaphila uJesu, uyaphilisa uJesu, uyakhulula futhi uyayisiza impilo yomuntu abe straight, aphile kahle engela stress.
Ye, siyakuzwa kakhulu, giba ngamafitshane kulapho ba.
Ngiyamema mina ukuthi wonke umuntu omutsha ongilaleleyo, ukhona uJesu ophilayo, ukhona uJesu ophilisayo, ukhona uJesu osiza abantu. Ungabalekeli kude, kuyenzakala ukuthi wazi ivangeli elingayisilo elikhiphisa izimali, abantu bakhipha izimali bathwala obaba babo emahlombe nxa bejumayela benza into eziningi. Lokho yikuganga sovangeli. Kodwa ivangeli eliphilayo, uJesu uyasithanda, uJesu uyasinakekela, abantu ababuye kuJesu baphile.
Ye, lapha-ke besixoxa lo Msilisi Ndlovu, umfundisi kola ngale Brethren in Christ Church kwele South Africa. Sibonga kakhulu Ndlovu, ungatshela kusasa ba.
Siyabonga babuthule, siyabonga kakhulu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani Indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Emidlalweni le Ecuador ligokela eleQatar 2-0 emdlalweni wokuqala namhla owemidlalo yeWorld Cup kweleQatar. Sokusele nje isikhatshana ukuba umdlalo lo ufike emaphethelweni. UJoseph Njanji uzethulela lolu daba.
Iqembu limela ilizwe eliqoqela imidlalo yeleQatar yilo elibe ngabaqali besiziba ndawonye leqembu le-Ecuador ngemva komkhosi wokuvula imidlalo yokusemthethweni omabili la maqembu okusibaya sikagroup A ndawonye leSenegal kanye leNetherlands. Intathela izindaba ezemidlalo ungqwele Dube uthi eleQatar lizalingisa eleSouth Africa ekubeni lilizwe liqoqe umncintiswano wezwe zomhlaba elehluleke ukuphuma kumidlalo yezibaya.
IQatar angiboni nje ukuthi singayibona isiyaphambili ngoba vele enguqwini lapha hayi asibazi. This is South Africa ngani kulethemba nje iziqalise nje ukuthi it was the first team to score yawina, kodwa iQatar yona vele entweni hayi zeborai ayi. And as a host I think iba ifakele khona ukuyana nje ukuthi rotate yeke fike Asia, not as a footballing nation. Anti yabona previously tele yayifaka ama footballing nations ukuthi hayi labantu bora abalazi laba kade si small of saying no, let's take it to other places even South Africa lapha nezi host it was saying it's Africa's turn. So hayi Qatar hayi ngibona first round ikaba aphelela khona.
Wayenozintinjalo wadlalela amaqembu abalisa ele Eagles wanke kanye le Highlanders uJohannes Chuma uthi isimo somkhathi singaphathisa iqembu le Qatar ngoba kuchisa kakhulu kulelo lizwe.
They might pull a surprise, you may never know. Give you a very good example which happened to me and is not in football. When I was in Wanki, we used to have the advantage here. Lang. People will start playing under that condition. So, we have an upper hand, yeah, when I cut out. In terms of the weather, yeah. They're used to it, and they've got no problem with the weather. Yeah. So, I mean, my teams will struggle. My country will struggle, really struggle. And they are about kilometers long, it's kind of right.
Imibi kwepuma kona lewele kata iti weziwe imizamo. Yoguba ezu nkundele unga chisi kakulu. Omunye umjalo espasika group A uza lalo angamvulo. Njalo uza kubapakati kwekambule Senegal lele Netherlands. Usindiswa nguma lo uti uli ndenga metlo wabo umvu umjalo lo u.
Ngo kangelele ngo pakati kwe Senegal le Netherlands kusas. Mwa umavili la makrembu mwana ngani yuwa la pambili from Group A. Iqatar le Ecuador. Angiboni ukuthi zingadlulela phambili. Singazi ukumbe iSenegal singaphazaniswa yikungabi khona kukamali. Kodwa amathuba okudlulela kusigaba esiphambili akhona. Lwake ngadliwa emdlalweni wabo wokuqala kodwa elandelayo balakho ukuthi sebengaqhubekela phambili.
Amaqembu akusibaya sika Group B abalisayele England, Iran, United States of America kanye le Wales lawo azadlala ngomvulo uThembelani Spanda uthi kuse kungaba lempumela engethusa abalandeli bomdlalo wenguqu kumidlalo ezadlalwa ngomvulo.
Ubona kwangibonani Iran nganqoba amatimu amancane nala angajareka angasurprise abantu ezingaphumelela lapha i-Iran le-USA sizathu ngoba i-USA igcwele labafana abancane isikhathi side ijwayelekanga vele itimu yakhona but iba labafana abancane bajayele bakugijima these days vele amathamba savula.
Kula maqembu angamachumi amathathu lambili 32 aphatheka kumncintiswano wezomhlaba njalo afakwe kuzibaya eziyithoba minembili ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi phezu kwengalane emiklomelo yiyo azadlulela kusigaba esilandelayo yesomncintiswano. Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe abalisa eleSenegal, eleGhana, eleCameroon, eleMorocco kanye leTunisia. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs ilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze ele-Rentals nye-1 kanya kufinal edlalelwe enkundla Papa Fields namhla emini. U-Arthur Diego Musiwa nguye ohlohlele iqembu le-Chiefs ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebethe umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela ngo 2021. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka 2017. Kodwa abakubandla leZANU-PF party kuyabukeka kakhulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo ye-World Cup kwele Qatar. Sinethemba lokuthi liyabe lisilandela kuFacebook, lisilandela njalo lakuma-websites ethu wonke www.voaindebele.com, www.voashona.com www.voazimbabwe.com. Ngiyakholwa njalo ukuthi lilakho ukuthi lisithumele incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com. Zayiphinda njalo studio7@voanews.com. Lilakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuWhatsApp yethu ethi 1-202-465-0318. Ngiphinda njalo 1-202-465-0318. Wolivalisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.